sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla zilishumi lasithupha lasikhombisa kuNkwenkwezi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
zantshile abazitshoyo azilasevisi enhle, kwenzekela ukuthi ziphezulu kanapaziphapha ziyaphongua. Ngiyabona ukuthi abakwenzileyo yikugcina impilo zabantu. Ngikukhangele angibona ukuthi baphambanise kakhulu ngoba bagcina abantu abaphilayo ukuthi bangafi.
Abaningi bathi kalimangalisi inyathelo elithethwe yi-European Union elokwalela indizamtshina zenkampani ye-Zimbabwe ukuphapha zisiya emazweni alumanyano.
Yinto asebevele sebeqalisile ukuyikhangela yona leyo, bayayihlubungula bakhangelela ukuthi amaviki amalutshwana alandelayo yindaba mhlawumbe abangabuya bezosibikela yona edale lephaliyamente, bekhangelele ukuthi khona imali izaphakanyiswa isuke kulokho eyikho khona kathesi.
Uhulumende uthi ulakho ukwengeza imali ephiwa abantu asebatshiya umsebenzi empentsheni. Abasakhulayo beZimbabwe abafunda emakolishini akwele South Africa babhekana lodubo lokuswela imisebenzi ekugqibeni kwabo izifundo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Uzulu weZimbabwe uthi kalimangalisi inyathelo elithethwe ngomanyano we-European Union elokwalela indizamtshina zenkampani eZimbabwe ukuphapha zisiya emazweni akulumanyano ngoba zingalungelanga ukusetshenziswa. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuphume ekupheleni komhlangano wamazwe akumanyano we-European Union owenzelwe esigodlweni seBelgium iBrussels. Uhlangothi olubona ngezokungena lokuphuma kwendizamtshina emazweni la olwe-European Aviation Safety Agency yilo olwethule isiqondiso sokuba zimiswe ukungena ku-EU indizamtshina ezivela emazweni abalisa eleNigeria, St. Vincent and the Grenadines, Ukraine leZimbabwe ngemva kokwehluleka kwawo ukulandela isiqondiso ezavunyelanwa ngomnyaka ka-2015. Kuthi eleMozambique leleBenin akhitshwa kuluhlu lwamazwe angavunyelwa ukuphaphela emazweni alumanyano ngoba enelisa ukugcwalisa lezi ziqondiso. Isikhulumeli sebandla lezombusazwe eliphikisayo ele-United African National Council, UANC, umnumzana Alpheus Mapranga, uthi lanxa sibuhlungu lesi senzo, bekumgceke ukuba kuzokwenzakala ngale ndlela.
Lezi zindizamtshina abazitshoyo azilasevisi enhle, kwenzekela ukuthi ziphezulu kanapaziphapha ziyaphongua. Ngiyabona ukuthi abakwenzileyo yikugcina impilo zabantu. Ngikukhangele angibona ukuthi baphambanise kakhulu ngoba bagcina abantu abaphilayo ukuthi bangafi.
Kungumgoqo omkhulu kunkampani ye-Zimbabwe lelizwe, uMapranga ethi sekuvimba enye indlela ilizwe belithola ngayo imali yakwamanye amazwe.
Uyadanisa sibili ngoba yiyo enye indlela ekade izuzwa ngayo imali eyangaphandle eyama-US ukuthi umkhonomi wethu ube uhamba kangcono. Nxa sokunje kutho ukuthi sokuyisililo sibili.
Enye entatheli zindaba eloba izimele umnumzana Mlondolozi Ndlovu uthi lesi sehlakalo yisibonelo sokwehluleka kwahulumende weZimbabwe.
Ilizwe lethu sesifike esikhathini sokuthi kakusela nto enhle esiyenzayo njengelizwe. Ukwehluleka kwebandla leZANU-PF sokubonakala sobala izinda kwamanye amazwe. Ngakho-ke lokhu kusho ukubana kuyakhuthaza-ke abantu laba abakwenza umbangazi eZimbabwe ukubana ukuthi ilizwe libukeke libonakale njengamanye amazwe ayenza kuhle, kufuze ukuthi ibandla leZANU-PF likhitshwe esikhundleni ngoba nanko phela bayafakana ngobuhlobo babo eZimbabwe. Kodwa-ke kakula nguquko esiyibonayo kumsebenzi eZimbabwe kodwa kwenzakalayo kuphela yiwiyangeka lamanyala la esiwabona
lokhu kwenzakala ngesikhathi umkhwenyana kaMongameli Robert Mugabe umnumzana Simba Chikore wanikwa isikhundla sokuba ngumqondisi obona ngokuqhutshwa komsebenzi kunkampani yeZimbabwe uChief Operations Officer ubikwa eholiswa amadola edlula isigidi samadola ngenyanga uChikore yona inkampani ingangenisa imali lendizamtshina zingekho ezikhona kungezindala kakhulu zidala indleko yokuzilungisisa ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Inhlanganiso yeSexual Rights Center kobulawayo lamhlanje ibinanza iminyaka elithumi isunguliwe njalo inanza ilanga le-International Day Against Homophobia and Transphobia ngaphansi kwendikimba ethi Celebrating Diverse Families and a Decade of Championing Sexual Rights kubika unompumelelo moyo.
Bekungabizwa othandayo lamhlanje eSexual Rights Center lapho abantu abasebenzelana labo kunhlangothi ezehlukeneyo bebethakazelela amalungelo abo emacansini. Umqondisi weSexual Rights Center umnumzana Humphrey Ndondo uthe yebo bayajabula ukuthakazelela iminyaka elithumi beliswana lokuqakathekiswa kwamalungelo abantu emacansini kodwa akulula lokho kulobunzima obuthile.
Njenge Sexual Rights Center sisebenza lama communities esingathi ngesikhiwa marginalized. So kunzima kakhulu ngoba sikhangele ipolitical izwe longomomo wemizi. Akuvumelekanga ukuthi abantu abakulile obufana nayo batshengise ukuthandana.
Umfundisi Loveness Khanye obekulumkhosi uthe abantwana abazalwa belobulili obungacaciyo kumele basekelwe hathi ukubathatha njengabantu ababi ngoba abazidalanga kumbe abakhethanga ukuba yilokho abayikho khona. Umzali olomntwana olobulili obungacaciyo unkosikazi Patience Wela uthe njengomzali sewakwamukela lokhu.
Lamanje ngiyakubona ukuthi into ephilayo ekhona lami sengikhona ukuthi ngitshele abanye abantu abalabantwana abanjalo abangabazwisisiyo ukuthi umntwana uyisimo bani. Ngicela lani liwamukele makuyukuthi nilaba abantwana abanjalo ezindlini lingathi ngamademoni bese libathatha libasezinkonzweni ezithiyeneyo mbe libasezinkundleni lithi yabathwasisa.
Osakhulayo obengafihli ukuba yena ulobulili obungacaciyo uTiney Marozwa uthe ngemva kokusebenzelana ne-SRC usewazi amalungelo akhe njalo ake sabe ukukhuluma ngesimo sakhe.
SRC, namhlanje sicelebrate the 10 years. We are saying your voice iyazwakala but sizwakale kancane. Angithi but push hard. Push hard ivoice yakho yama rights izizwakale until I'll be liberated to go in the streets ngiqoke ngindlela emfuna ngakhona until ngize ngihambe lami komantshi. Angithi ngishade lo muntu engifuna ukushada laye.
Unkosikazi Memory Papa uthe yebo bayananza iminyaka elithumi kodwa isisekelo sombuso lokho esingacaci okwenza bazizwe bebandlululwa.
Nothing is saying about us. So it means vele semuva and ilevi yethu akula mntu eyinakekelayo uyaxambeli thina for example amamanje nazoman lakamalesibeli bayisishamimu asikhangelwa yana so it means amalesi ndiyayimdenja out there ama-communities siyaxotshwa ezindlini abanye bethu we-corrective rape siyareshwa ezindlini but we can't even go to the police and say I'm raped.
Ophila ngokuthengisa ucansi unkosikazi Nonqaba Jamela uthe ngemva kokufundiswa ngamagqwetha mayelana ngamalungelo abo sebesebenza kuhle.
Thina njengamasekusekazi hayi impilo yethu singcono kakhulu silula. In fact ngingathi isi-right lokho sabakwazi amalungelo ethu njengabomama abathengisa ucansi hhayi sincedwa i-SRC sube wazi ukuthi sithengise njani ucansi lethu sizivikele njani lathe emikhuhlane emacansini sisebenzise njani imali zethu lesi sizitholayo.
EZimbabwe abantu abaphila ngokuthengisa ucansi bathola nzima kubhizimusi labo ukudlula labo abathengayo kuthi abazalwa belobulili obungacaciyo labo bakhula nzima. ukwamukelwa kwabo emphakathini kuletha ubunzima emulini. Inhlanganiso yeSexual Rights Center ithe izaqhubeka ikhankasa kuze kutshaye lapho okufanele khona. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Umphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi zikahulumende unkosikazi Priska Mpfumira uthi uhulumende ulakho ukwengeza imali ephiwa abantu asebachiya umsebenzi empentsheni. Umpfumira uveze lokhu edalele parlamente namuhla. Uveze njalo ukuthi iminyaka umuntu amele aye ngayo kumpentsheni ilakho ukwehliswa. Abantu abanengi asebathatha impentsheni bathola okungamadola okungatsho lutho ngenyanga. Esikhathini esiningi amadola ngamashumi amabili kuphela okuyimali engakwani lutho. Sixoxe lomeli weBinga North edalele iParliamente umnumzana Prince Dubeko Spanda wachasisa okunengi ngamazwi kaMfumira.
Uminister uMfumira ubuziwe ngokuthi benzani njengeministry ukuthi belungisise udubo lokuthi imali eyiyo ephiwa abantu abathatha impentsheni imali abayithiwa yiNASA imali yakhona iphansi kakhulu. Ngakho ke ubuziwe ukuthi benzani bona ukuthi benze abalamzamo yini abalayo njengeministry ukuthi bephakamise imali yona leyo ukwenzela ukuthi labo bantu babe ngabantu abazanelisa labo ukuthi imali leyo ibancede eziphilweni zabo. Uthe ebuziwe ke umfumira wasesithi yena njengeministry yinto asebevele sebeqalisile ukuyikhangela yona leyo bayayihlubungula bakhangelela ukuthi amaviki amalutshwana alandelayo yindaba mhlawumbe abangabuya bezosibikela yona edalele ephalamende bekhangelele ukuthi khona imali izaphakanyiswa isuke kulokho eyikho khona kathesi isiya esimeni esingcono.
Umfumira uthe basakhangelisisa njalo lodaba lokuthi umuntu kumele thole impentsheni eseleminyaka emingaki. Lapha bakhangelelwe ukwehlisa iminyaka le kumbe ukuyikhuphula.
Into ekhona Nkomo ukuthi ilunga ledalela ubuze lo mbuzo libuze lisithi lona siyanazelela ukuthi kathesi ngomumo womkhonomi abantu abanengi sebetshiswa imisebenzi bengakafikisi eminyakeni eyiyo evunyelwayo ukuthi umuntu ethathe impentsheni. Bese kufithi ke nxa umuntu lo esethe wawutshiya lowo msebenzi ukuthi ephinde eqatshwe yona vele imisebenzi ingekho sokusiba nzima. Omunye uyabe ewutshiswe umsebenzi mhlawumbe eleminyaka engamashumi amahlanu kanti ipentsheni ithi uzaqalisa ukuyithola eseneminyaka engu-65. Okutsho ke ukuthi lowo muntu uzahlala iminyaka elitshumi kumbe elitshumi lanhlanu engakatholi ipentsheni yakhe. So umbuzo obususithi uyabe ephila esidlali lowo muntu njengoba naye imisebenzi yakhona noma engazivuke akekho umqatshi othanda ukuthi eqatshe umuntu oleminyaka esiphezulu kangako khona kulabantu abaningi abasakhulayo. So lakho uthembisile ukuthi khona phakathina kwamaviki nje ambalwa sizabona umthetho i-police document yabo bazayiletha edalela eParliament ukuthi sizoyibona yesizwe ukuthi bathini ngayo lathi bese sipha imbono yethu njengeParliament.
Kumnumzana Prince Dubeko Spanda umela iBinga North edalela eParliament sixoxela eHarare. Livestock lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe isixoxa ngokulwa phakathi kwabatshayela izimota ezithwala abantu kwele South Africa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. L le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umeli weMelika United Nations uambassador Nikki Haley sekhuthaze umanyano lo ukuthi ubize umhlangano wesiphangiphangi ohlangothi lweSecurity Council ozahlaziya umumo okweleVenezuela. Kulabeqembu labalo becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo abahlasele isakhiwo esilomsakazo welizwe babulala abantu abayisithupha balimaza abangamachumi amabili kwele Afghanistan. Lamhlanje kuhlelo lwethu lwesizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanyamazwe sixoxa lomnumzana Princess Banda osele minyaka elithiyomi lanhlanu ehlala kwele Canada.
Canada mfike lapha 2002, that will make it about 15 plus years.
Uthe ufike esikolo kumbe uqale wasebenza?
Hayi, mfikele emsebenzini. I started working here for the Canadian Red Cross. Then I served in Switzerland for quite a while with the UN, with the World Council of Churches. So I started working here in Canada, first with Red Cross, then with the immigration here in Canada. Now I'm doing some other project management stuff.
Nxa ukhangele impilo injani khona ngapho eCanada uqathanisa nje lezinye indawo osuke wahlala khona ikakhulu ekhaya?
Ekhaya ngeke saqathanisa lekhaya ngoba I think ekhaya not only ukuthi i-comparison yakhona doesn't exist but no kunzima kakhulu ekhaya. Kodwa akasithi ngifananise nje iCanada lendawo engihlale kuzo njengeSwitzerland, UK, America. I would say Canada lapha is one of the best places where you can have ibalance yemuli lomsebenzi lokuthi bayakwamukela. It's a very multicultural and open community. Ekhaya ikhonokho nje sona sikhala ngakho ukuthi besides lack of ama-opportunities omnotho welizwe longabi lemsebenzi lento ezisoda eziningi, ama-basics nje njengayo communication la esiwathatha for granted, the freedom of speech, lento ezinjalo azikho. Kuhle nje ukubaduze lasebadaleni but kosisiza ngani nxa kuthi asikwanisa ukubanceda abadala bakhona sisekhaya nanxa sifundi.
Manje njengomuntu osuhlale isikhathi eside kangaka eCanada, singathi thina kumbe laphandle kwelizwe, ule njongo yini yokuthi uzaphenduka ekhaya kwomunye umnyaka?
Ekhaya but the home is best, so ngeke ngalahla inkaba yami lapho emphuma khona. Yikho nje sizama ukuthi sincedise abasekhaya be through ama-development projects kumbe i-political lobbying or supporting ama initiatives of pro-democracy. The whole idea ukuthi in the long run mbona ngizabuyela.
Okwakathesi uhlala lonkosikazi labantwana na njalo ubona njani udaba lokukhulisa abantwana emazweni?
Hayi, mina angilazi ingane nje inkosi ayikambusisa lokho, kodwa ngihlala nkosikazi. Ukukhulisa emazweni ngibona kunzima kakhulu ebantwini abangela amanye ama-family members angabancedisa, ngoba ezinye izinto esizithatha kalula njengasekhaya ukuthi uzashiya kugogo ngale, uchiye kubo anti ngale, nxa uneproblem uyebika kubomalume kubo anti, ayikho le ndaba. So lo muntu wakho nxa lisithese la selizimisele ukuthi lihlale emazweni lapha iba nzima, and imizi yangikhona inzima sibili ngubonile mina. Kodwa hayi, kuyenzeka khona but akula support system njengayona le ekhaya. Yikho sithi sometimes uyakhumbula ekhaya nxa usekelwa ngeyindaba ezinjalo kuba ubona izibhururu zakho zazinenkinga ngendaba yokukhulisa izimuli lapha. Not ukuthi only is it expensive but kulamanye ama-challenges, hayi, kuzwa kubokhulu abogogo nabomalume kudala ukuthi kumele wena uzibonele nxa usulapha.
Umnumzana Prince Sibanda, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Canada, obexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekhona le eCanada. Iningi labasakhulayo beZimbabwe abafunda emakolishini akwele South Africa libhekane lodubo lokuswela imisebenzi nxa seligqibe izifundo. Lokho kubenza bagcine bebanjwa ngamandla ukukhetha ukuqhubekela phambili ngemfundo belokhe bekhonale kwele South Africa kulokubuyela ekhaya belethemba lokuthi bazathola amathuba okuba ngababalisi emakolishini abakuwo kumbe bethole umsebenzi. UMike Wobe weStudio 7 uxoxela unkosazana Zandile Mpofu, omunye wabasakhulayo ogqibe izifundo ezemithetho i-Bachelor's Degree in Law ekolishini le-University of KwaZulu-Natal.
Amathuba ami okuthola umsebenzi awekho ngoba sengike ngazama ukuthi ngithole umsebenzi and ama-companies amaningi esala ukuthi bangiqhase because of my nationality.
Ugqibe emfundweni zakho njalo ungomunye wabafundi abayizalwane zeZimbabwe ezingafuni ukubuyela eZimbabwe ngoba akula msebenzi njalo isimo sonotho asimanga kahle. Njengoba uyasho ukuthi amathuba akho okuthola umsebenzi kwele South Africa lapho uzabe uhola imali esuthisayo aphansi kakhulu, ukhangelele ukuthi uzabe uwenzani?
Into engiyenzayo manje ukuthi I'm doing my postgraduate degree hoping ukuthi isikolo sizongiqasha as a tutor kumbe as a lecturer.
Njengoba ugqibe emfundweni ze-degree elezemthetho, i-bachelor's degree in law, ungathola lo msebenzi wokufundisa abantwana ekolishini lakho. Uzabe ujabulile na, njalo lokho kuzaletha umehluko onjani kusimo sakho?
Ngizobe ngajabulanga, ngizobe ngisebenzela ukuthi ngibe ne-experience ngoba abantu bangaphandle ba-underpaid compared to abantu balana.
Ungomunye wabasakhulayo abagqibe emfundweni zabo kwele South Africa abangafuni ukubuyela eZimbabwe. Lo mbono wakho kuyini okumele kwenzeke ukuze libuyele eZimbabwe?
Ngombono wami ukuthi le nto it will take years ukuthi iyenzakale. Of course it's possible but it needs like abantu abamotivated to do it. So if thina njengabantu abasakhulayo we can maybe talk, hlangane, we form organizations as of these thina as abasakhulayo and go back home and do that, that will be possible.
Unkosazana Zandile Mpofu, isizalwane saseZimbabwe esihlala kwele South Africa njalo usanda kugqiba izifundo zakhe ze-degree KwaZulu-Natal, sixoxela ecingweni eseThekwini. Kwezemidlalo lamhlanje uJoseph Njanji usethulela impumela yemidlalo yeCastle Lager Premier Soccer League edlalwe lamhlanje.
Bekule midlalo emibili yesigaba seCastle Lager Premier Soccer League edlalwe namhla emini yokuyimidlalo okwakumele idlalwe ngeviki lesithathu njalo enkundleni yeWhite City bekudibene iqembu leChicken Inn leFC Platinum. Abafana beFC Platinum bathethe yomithathu imiklomelo ngemva kokunqoba beChicken Inn nge-1 kanya njalo ohlohlele iqembu lezivakatshi ngu-Agripa Murimba ngehlandla lesibili lomdlalo. Ekhuluma lentatheli zindaba ekupheleni komdlalo obeziphethe esidukwini namhla kuqembu leFC Platinum uLizwe Sweswe uthe yena bekungekho lula ukuze benqobe.
So it was a tough match, ama teams wonke bedlala. I think we had some good chances ezingazange sakhona ukuthi siwahlohle, and then we had pressure especially first half. We didn't play our normal game but after 45 minutes siphumela. Let's go, be patient, knock the ball, ngavuleka ama channels ukuthi kona sikwazi ukupenetrate sifike kuthe attacking zone and then we try to score.
Lempumela isho ukuba iqembu leFC Platinum selilemiklomelo elithumi lesithupha okulinani elilingana lele qembu elihlezi phezu kwengalane elengeze Platinum njalo abafana beFC Platinum bahlezi endaweni yesibili ngoba bona behlohleka lutshwana. Komunye umdlalo wePSL odlalwe namhla esigodlweni yiHarare enkundleni yeNational Sports Stadium iqembu leHarare City libe ngutshikilo bhanqa lele Highlanders kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Iqembu leHighlanders likhuphukela hlala endaweni yesine ngemva kwalempumela lile miklomelo elithumi lane kuthi eleHarare City liyale lokhu lisendaweni yeshumi nanhlanu njalo lile miklomelo yisikhombisa. Kusasa imidlalo iqhubekela phambili kusigaba se-PSL njalo iqembu le-Dynamos lizadlala le-Black Rhinos enkundleni ye-National Sports, kuthi enkundleni yeNyamunga iqembu le-ZPC Caribba lizancikelana lele-Cape United. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Woba nini sikukhuza sithi yekeli msebenzi yakho emibuzo phelejini.
Ngapasi beqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje behlabela kamnandi. Hayi ke kwanele zihlobo esithandekayo livalelisayo ngontungamili inkomo. Lingeka channel yalandela uhlelo lwe live talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.